Isikhathi sokuthengiswa kwegwayi lonyaka sifike emaphethelweni ngeviki edluleyo njalo ugatsha lwe-Tobacco Industry and Marketing Board lwazise izolo ukuthi abalimi bathengise igwayi elifika ku-178.7 million kilograms kuphela ngenxa yokusilela kwezulu. Nyakenye bathengise igwayi elangena ku-233.6 million kilograms. Lokhu kutsho ukuthi isivuno salonyaka sehle ngesilinganiso samachumi amabili lantathu ekhulwini 23%. Ngokubika kwenkundla ethula izindaba ebulenjini iReuters. Lanxa isivuno salonyaka sehlile, imali etholwe ngabalimi ikhwelile isuka ku-$447 million etholakale nyakenye yaya ku-$460.7 million lonyaka. Isizathu ikuthi intengo yegwayi ibithe xaxa lonyaka. Kutsho ocubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Okwenzakeleyo ukubana intengo adithengwa ngayo etobhako lonyaka ibe ngcono kakhulu ukudlula enyaka ezidlulileyo. Singakhangela ngeprice edlula ngaphakathi between 15% and 20%. Ngoba uzanazelela ukubana on average itobhako lonyaka ibithengwa nge-$4 to $5 a kg. Okwezinyanga umnyaka edlulileyo i-$4 bekuyi-highest price.
Ugatsha lokuthengiswa kwegwayi lolokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lolokwethekelelwa kwelizwe yizo ezihamba phambili ekutholiseni ilizwe imali yangaphandle. Omunye njalo ocubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi inkulu indima edlalwe yikuthengiswa kwegwayi lonyaka ngoba ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe alukhangelelwanga ukulethela ilizwe imali ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Lapha eZimbabwe igwayi lisibuyisela i-foreign currency eningi kakhulu njalo okunye okusibuyisela i-foreign currency okunjenge-tourism bekungasebenzi. So umkhandlo lo odalwe ikungabi khona okwe-foreign currency evela ku-tourism uke kwavalwa mbijana ngenxa yemali eyatholwa ekuthengisweni kwegwayi.
Kodwa uShoko uthi kayisoze iphathise umnotho okuya ngaphi limali.
Singayiqeda le mali wokhangelele siya ku-October November. Ilizwe lijala ukuba le-crisis eningi kakhulu ye-foreign currency ngoba kangasela enye imali esiyabe siyitholile from ama-export and isikhathi esiningi imali yonke esiyabe silayo iyabe sifakwa ukulungiselela ezokulima okomnyaka ozayo esithi sama-cropping. So ungananzela loba siyitholile imali engathe xaxa for abalimi kodwa mboni iloncedo olukhulu.
Ukutshera yena uthi ukuze kube lobubelo kumnotho weZimbabwe kumele kuqiniswe ugatsha lwezokulima abantu batshaye inala baphume endlaleni.
Singaba lesivuno esihle lapha eZimbabwe ngibona njengani kungasinceda kumbe kunganceda i-economy in two ways. Oqala ukuthi intengo ingaba stable especially ezilimo ezinjengomumbu lokunye esikusebenzisa mihla ngemihla enje okunjenge wheat. Njalo ungasinceda ukuthi sibe le foreign currency enenxa kuyikuthi singathengisa ama cash crops ethu anjengegwayi.
UShoko ufumelana nalo kutshera. Uthi okudanisayo yikuthi imali enengi etholwa ngabalimi begwayi ibabhadala ngayo izikwelete zezinto zokulimisa ezifana lemvundiso kanye lamasimu sibisawo. Ngalokho uShoko uthi uhulumende kumele ahlomise abalimi bachiyane lokungena kuzikwelete.
ngokuya vele kufuze sireduce ama contract farming, sincedise ama farmers abale capacity yokuthi azilibela itobacco engancediswanga ngama company ngama contractors, kwenzela ukuthi imali ibe ningi esala elizweni. Ngama tobacco contract farmers amane aso makampani ayizweleli eZimbabwe, so imali abayithatha i foreign currency.
Umnotho welizwe wona uqhubeka usadalala, njalo abantu abaningi bekhala ngokudula kwezinto. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.